Isiphatha amandla seNational Art Gallery edolobheni lakobulawayo uClifford Zulu uchaze imbukiso yethatha njengohlelo olugoqela izakhamizi kanye lalabo abenza umsebenzi wokucomba edolobheni lakobulawayo.
Uthatha ngingathi ngama-series esiwakhulisayo thina njengegallery yesizwe sikobulawayo. Abakhumbulayo yakuqala yaba nguthatha camera lapho esanxusa khona uZulu wonke ngo-1999. Ukuthabise izithombe zakhe ezakudala kuze kuzofika umnyaka ka-1970. Kanjalo nje kwaqhubeka kwabuya uthatha bhasikili lapho esasicecisa khona amabhasikili, kwabuya uthatha nwele thatha radio kathe sike sithakazelela ithatha watch. Lawa ke ngesingathi ngayimbukiso esiyenza thina njengegallery yesizwe ukubana sifinyelele ebantwini. Ukuthi abantu babeyazi igallery ukuthi umsebenzi wayo ngowani lokuthi inhloso yethu esizweni sakobulawayo laseZimbabwe ngesani.
Kule misebenzi efika amashumi amane lantathu 43 yenziwe ngabenza umsebenzi wokucomba kwele Mandebeleni ebukiso ye-National Art Gallery, njalo yonke igxile emfanekisweni wenkombalanga kodwa ibunjwe kusetshenziswa izinto ezijiyeneyo. Omunye walaba abale misebenzi etshengiswa kule ndawo ngu-Israel Israel na ochaze isikhathi njengento eqakatheke kakhulu empilweni yabantu.
Isikhathi into eqakathekileyo kakhulu. Nga ungagcina isikhathi empilweni into zakho azihamba kahle. So lapha ama-artist azamile la ukuthi ba-express ngendlela abazwisisa ngayo iwatch. So mina kimi ngithethe ngile brugwe elile watch phambili. Siyaba lokujaha izinto especially entweni zemacansini lezi. Uthola abantu bebancane sebelabantwana. Uthole abantu sebebamba imikhuhlane. Yikho mina kuleli ibrugwe leli esilibonayo lapha ngithi ukuthi khona lingaphongukuvulwa ngesikhathi esingayisiso.
UZulu uqhubekele phambili wathi lo nyaka bakhethe ukusebenza lalabo abenza umsebenzi wokucomba ukuze bazakale ukuthi le misebenzi yabo ifinyelele kuZulu ukuthi abantu bayikhwabithe bebese bebafakela izandla.
Abantu ingathi uZulu wakobulawayo uyayamukela nje i-art in general, kodwa sisafisa ukuthi sedlulise siyefinyelela kanye ebantwini bakithi. Ngoba kakhulu sinanzela ukuthi abelungu yibo abayithandayo ukubuya egallery bezoboka izibuko, bebe yibo futhi abathengayo umsebenzi bencedisa ama-artist. Esikufisayo ke ngama-exhibition lawa ama-Tata series ukuthi sifinyelele ebantwini bakithi, kwenza ukuthi labo benelise ukuzojabulela imisebenzi ngabantu babo.
Umfoka Israel laye uvumelane loZulu ukuba ezokucomba abantu abansundu bazikhangelela phansi, njalo uthi imfundiso yiyo esilelayo.
Hayi kakhulu ebantwini bakithi abansundu kusaselobunzima ukuthi athi bayizwisise. Ngiyakhumbula ngisafunda. Xa kwakusiba labantu ababethanda ukudrawa kwakuthiwa ngabantu abadala. Babengakhangelelwa njengabantu abatalented ngoba abantu bamnyama kibo isipho ukuthi ube le 5 O levels, ube le A level, ube lama degree. Kibo isipho leso ukuthi ube ngudoctor, ube lilawyer. Naso kufika kuleze ze-athu ngana bakuzwe.
Kunhlelo ezadlulayo ezombukiso wethatha uZulu becelwa ukuba aphatheke kuzo ngokuletha izinto ezifana lemifanekiso yakudala eyohlobo lwe-black and white, ama-radio angumhlobo mdala kanye lamabhasikile acecisiweyo. Kodwa lo nyaka lomlando wetheswe yabenza umsebenzi wokucomba ukuba kube yibo ababumba okuchiyeneyo okubakhumbuza ngokuqakatheka kwesikhathi. Labo abafuna ukuthenga ukuyabe kubahlabe umxhwele bakhululekile ukwenza njalo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ngimu Joseph Njanji.